engubonayo mina lenguzwayo ekuhambeni kwami lapha yikuthi abantu sebezwile ngale into bezwile kunjalo libanga lokuqala lelo lanxa bangazi besabe bangangena emgwaqweni ngenxa yokwethuselwa landlani kodwa ilizwi selihambile lihamba lokuthi kade na u31 lo bayathengisela phezu 1 ngibona ngathi khona lokho lakho nje lanxa abantu beyangena ngemgwaqweni beyesabile kodwa abantu sebesazi ukuthi injongo yokutshengisela ibikwilisana lenkohlakalo lokungaziphathi kwalaba baphethe izitsha zikahulumende lakho konke okuhambelana lakho khona lokho ye ngileqiniso abanye bazangena izibindi zabantu azifanani abanye bazahlehla nyovane abanye bazakhulumela ezindlini kodwa usala ukuthi umbiko usufile abantu sebezwile ukuthi bekumele kwenziweni.
Sibonile iziphathamandla zikahulumende kanye lamapholisa emhlanganweni etshiyeneyo besithi akumelanga abantu betshengisele ngoba kuza kuba lodlakela. Ubona ingani lokho kungenza ukuthi abantu besabe yini kumbe
iziphathamandla zikahulumende ngokusebenza kwabo baqondile ukuthi batho njalo balise abantu ukuthi batshengisele ngoba kanti vele kutshengiselwa kuqondwe kubo ukuthi kabenzi kuhle kabaphathi kuhle izinto njengabo bonke uhulumende abaningi emhlabeni lapha kabafuni ukuthi laba abantu ababaholayo babatshele ukuthi liphambanisa la ngakho-ke abantu bayazenzela ngoba ibabezwa ubuhlungu bona babakhuluma njalo abanye bakhona kabezwa buhlungu abaluboni udubo olubonwa ngabantu abantu-ke kumele-ke bamtshengisele nalowo hulumende wethusela abantu ukuthi isikhathi sesenele sebediniwe kabasafuni ngoba kulanto eze emntwini ehlezi ukuvimba kwamapholisa lokhu kakutsho lutho kanti ngesikhathi sempi vele wahamba empini ephethe ipasipoti ngubani nxa abantu befuna into yabo konke lokho okwenzakalayo ungazozame ukuvimba mbe wenzeni abantu bazafohla laba bazafohla khona lanxa bengaba balutshwane ngenxa yokuthiselwa kodwa bazakwenza khonoku kwezinye iindawo lokho mbozeme leqiniso lakho ngakho njalo lakukutshengisela endaweni zabo kuqondile akula nto embi ngalokho kanti angithi babe bengomakhelwana betshelana besazisana lokuthiwa ngesisilungu i-conscientization emhlabeni kuzenda komuntu ungazake ufakele umngcele.